sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 15 kuNkwezi 2022 ngokipstove. Endabeni zethu lamhlanje. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba ababoleke imali.
Sikhuluma kanje besilohlelo ebesilulungisa lelinye lamabhanga uhlelo lwabalimi abangabantu abatsha ama-youth ekade besikhangelela ukuthi baqalise ukuthi bahlanyele ngo-August.
Kulabanye abathi amabhanga kababaniki imali.
Amabhizinisi amancane kuyahlupha kakhulu kakhulu asikahlangani losizo oluthize silithola kumabhanga.
Inhlanganiso ye-EduLink ithi ilungisela izifundi amaphepha aqondileyo okufunda kwamanye amazwe.
Manje ufika lapho enampundu ngithola abantu ngathi isitukhwani abanye ngathi banjani abantu laba.
Lo ke ngowalwa impi yenkululeko ekuviwo lezibra. Umculi olodumo uDeborah Fraser kasekho. Salethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. EleZimbabwe lithi lasebenza ndawonye lababedinga uPortrayus Mpiranya wayedingwa ngele Rwanda esethuthwa icala lokubulalisa abantu abaningi ngesikhathi sempi yomvukela kulelo lizwe okwabulawa abantu abaningi. EleZimbabwe lithi lenza konke okwakufunakala ukuba kuvezwe konke okubi okwenziwa ngumpiranya owafela eHarare. Uhlangothi lwe-United Nations Residual Mechanism lusanda kubika ukuba umpiranya wafela kweleZimbabwe. Abaphethe udaba lolu bathi eleZimbabwe kaliphathanga ngemfanelo udaba lolu. Umnumzana Frederick Shaba ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe utshele iStudio 7 ukuba bakhulumisana ngemfanelo lalabo ababedinga umpiranya. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba aboleke abantu lamankampani imali yokulungisa impahla lokunye. Kodwa kulabanye njalo abathi osomabhizimusi abathuthukayo kabalani lodaba lolu. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Uhulumende wavimba ukuba amabhanga aboleke abantu lamankampani imali, waphinda njalo wathi kulezinye inhlelo okungamelanga zibalwe kulokhu. Izolo kusihlwa umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe, uMnumzana Mthuli Ncube, wethule umbiko othi uZulu uselelungelo lokuthenga ukudla kwamanye amazwe. Uncube uthi kuza kwehliswa imithelo yokudla okuthengwa kwamanye amazwe ukwenzela ukuba abantu bethole ukudla ngemfanelo. Loba kunjalo, osomabhizimusi bathi kuyamangalisa okwenziwe nguhulumende ozama ukuvimba ukuguguduka kwedola leZimbabwe. Okwamanje idola leMelika libiza amadola angamakhulu amane, 400 Zimbabwe dollars, emkambo wemali wensitha. Osomabhizimusi bathi lokhu kuzaqhubekela phambili loba benganikwa izikwelede ngamabhanga. UMnumzana Angleston Sibanda okunhlanganiso yabalimi eye Green Africa Technologies uthi inhlelo zabatsha zilakho ukubhidlika ngenxa yokuvinjwa kwamabhanga ukuba anike uZulu lamankampani izikwelede.
Isinqumo sikahulumende esokumisa ukubolekiswa kwezimali ikakhulu ebalimini, thina njengamakampani asebenza labalimi kusiphambanise kakhulu enhleleni zethu. Sikhuluma kanje besilohlelo ebesilulungisa lelinye lamabhanga uhlelo lwabalimi abangabantu abatsha ama-youth ekade sikhangelela ukuthi baqalise ukuthi bahlanyele ngo-August. Sokuhle kwaphambanisa lonke uhlelo lonke ngoba ibhenki kade sivumelana ukuthi leyo bhenki izabanikeza izimali zokuthi baqalise. Ngoba njalo sisebenza silomgomo kumbe i-target. Siya exporta thina sihambisa izilimo zethu ngaphandle kwelizwe. So siyabe silama order kade sikhangelele ukuthi siwa supply siwahambise ngesikhathi esithile sebe sivumelene. So bese sivumelana le-bank ukuthi i-bank inganika abalimi bethu izimali bazenelise ukuthi balime sihambisanelise ukuthi sigcwalise leyo order. Khathesi masokunje konke sokulize akusasebenzi.
Usibanda uphinde wathi
ngabe bathe besenza njalo bakhangela ukuthi yiwaphi amanye ama-sectors aqakathekileyo akontributa kwi-economy. Ngoba thina abantu thina silima okwe izilimo ezincane lezo kuthiwa i-horticulture singabanye bakhona abaletha yona leyo foreign currency efunakalayo nxa sikhihambisa izilimo zethu ngaphandle kwelizwe. So nxa sesihlesa abalimi bethu bengasatholi usekelo lwezimali kutsho ukuthi lo hulumende laye kaseze ukuthola ke futhi imali yangaphandle kwalini kwamanye amazwe yamanye amazwe ayidinga kangaka. So umthetho wakhona nje awuzange ucatshangisiswe kahle.
Uyakhala lo nkosazana Patricia Vundla, umqondiso wenkampani ephekela uZulu ukudla eye-True Elegance.
Hey, indaba leyo yokuvalelwa kwamaloni leyo isizayenza impilo ibe nzima kakhulu ngoba phela sithembele wona into eneziningi ngoba sisuka ku-COVID kunje abantu baye bengelazimali. So sibe sesirelaya kumaloni wona lawo ngoba i-capital kayikho. Impilo inzima sesilamabhizinesi aqalayo, silamabhizinesi vele amanye vele ekhona. So nalaya besuka phansi afuna imali abefuna ukuncediswa. So ke usinceda kakhulu masiyithola yena le iloan.
Umnumzana Believe Gawule ongusomabhizimusi njalo okubandla elibusayo uthi amabhizimusi athuthukayo kawatholi imali emabhanga, ngakho-ke iningi labo kalizihluphi ngokwethulwe nguhulumende.
Amabhizinisi amancane kuyahlupha kakhulu asikahlangani losizo oluthize siluthola kumabhanga. Amabhanga kancedisi ikakhulu ekubolekiseni izimali, baboleka bona abanamabhizinisi amakhulu abayiko njalo abathatha imali lezi besiyazi bazulisa emkambo bedulisa bekhweza lama-rates. Yikho kwenzakalayo kakhulu emumeni wezimali okhona kathesi.
Ugawule uthi uhulumende uzama ukuvimba okubi okwenziwa ngabanye osomabhizimusi.
Umumo lo okahulumende okumisa ukubolekiswa kwezimali ngamabhanga kube linyathelo elithathwa nguhulumende kuzindlela zokuqeda ubugwelegwele obukhona phakathi kwendaba zezimali emkambo yensitha le eyesilimaza amandla emali yelizwe yokuthenga. Sikubona lapha bona abantu ababolekiswa izimali laba bebatholakala njalo besiya kwenza ukugama okungaphezu kwamandla ngaphandle lapha. So ngawo-ke amabhenki aboleka abantu abalimaza kakhulu imali zakho neziningi zisetshenziswa ukulimaza imali isisindo samandla emali yethu. Kuningi okubi okwenzakalayo ukulimaza umnotho welizwe.
Ugawule uthi okwenziwe nguhulumende kuzabisela muva amabhanga.
Engikunanzelelayo ukuthi kakhulu kuzatshaya kakhulu abamabhanga ikuthi into yonke nxa ibuya ezama ukuvala ububi isuka isebenzise nzima lalabo abaqondileyo ukusebenza kuhle abayibo bade bezihambela kusho imisebenzi yabo. Kuthi-ke lezigangi into yakhona nxa kuzama ukujeziswa izigangi kwese kugcina sokusafa labanye abantu nje abazisebenzela kuhle. Sokukhona kathesi ukuthi into lela nxa izasebenza abanye izabasebenzisa nzima kakhulu izaletha ubuhlungu obuthile kodwa-ke ngezinye indlela kuzaletha njalo ukuvalela amasela ngoba ububi lobu busenziwa ngabantu abatshiyeneyo abanye kade bengakaziwa abangaziwayo yiko okukhona. So ngako uhulumende uthethe leli nyathelo ukuthi abone ukuthi uyavala izikhala lezi ezivuzayo.
Uphinde wathi
ngoba nxa u-finance and economic minister uMthuli Ncube evala isikhala lesi amatsotsi ayavula esinye, xa kuvalwa lapha ayavula esinye. So kunjenje kwenziwe khonokho sebevulile esinye sebedingile indlela lapha indlela abaza kudla ngayo indlela engcolileyo futhi njengayena le indlela abazisebenzisayo laba bantu ukuthi balimaze umnotho welizwe.
Umnumzana Joseph Chuma laye ongusomabhizimusi okubandla lezanu-PF uthi bekumele uhulumende ahlolisise okwenzakalayo engakathathi isinqumo sokuvimba amabhanga ukuba abolekise imali.
Bekumele bekhangele lawo makampani abacabangela ukuthi aya abuse imali ngokuboleka emabhanga bese beyingenisa ku black market, kube yibo bona labo abathagethwayo bemiswe, hathi ubona kumiswe amakampani wonke lamabhenki wonke ubona angasabolekisi imali abanye abantu ababevele beyidinga befuna ukuyisebenzisa ngendlela eqondileyo.
Uchuma uphinde wathi
uhulumende wavele wazitshwa eqala ukungena ngo-2018 ubana uzaba nguhulumende olalelayo. Ngiyathemba ubana bayalalela bayezwa ukukhala kwabanye abantu nxa bekhala ukwenzela ubana kulungisiswe ngendlela epheleleyo. Ye babezama imizamo yokuvala lapha nalaphana njengoba nje ubona ukubana abelungu basilwisa ngendlela emangalisayo, bafuna ukubana umkhonomo wethu lo ubhidlike ufe kuze ufike esigabeni sokuthi abantu bagcine bevukela uhulumende kwabo.
Kulabantu abaningi abasola okwenziwe nguhulumende ngoba usubhidlika umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namhla lenze umhlangano wokubonga abantu abavotela amalunga alo eGweru. Umnumzana Gift Ostadlos Ziziba uthi lokhu ngokunye ukukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Elinamuhla siseGweru eMkopa, lapho-ke esihlangana khona lezi zukulwane zaseGweru eMidlands. Sibonga abantu beMkopa ngokusivotela kuma-by-election. Njoba likwazi ukuba ne-TPC inhlanganiso entsha, so sivumele enokubana inhlelo esizaziyenza ikubana ke sibonga abantu ngenxa yokuthi bamakati basivota-ke basivotela isimo selizwe sinzima. Siphakula iprogramu yokubana sizayenza njani sikuparlamenti ukubana siphushe indaba yokubana-ke impilo zabantu ziyenzwe zibe ngcono, kulungiswe njalo lokumeka sure ukuthi siya ekhuluma izinto ezifunakala ngabantu ukuthi ngama-citizen centric policies. Sisedalela eparlamente lasecouncilini ukubana sithuthukise impilo zabantu. So i-victory rally le ngeyokuthi siphakule iprogramu yethu kubalaleli basemiglans lakulizwe lonke ubana sizahamba njani njenge-TPC, njalo silungiselela-ke ukuya phambili ukubana sizayenza njani ukubana sibe lamanye ama-MP amaningi ikakhulu emaphandleni, silungiselela-ke umkhankaso ka-2023.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change wexoxa le-Studio 7 eseGweru eNkabazwe. Wezemaphandleni namhla sesigabeni seMangwe esabelweni seMatabeleland South, u-Ezra Jesus Banda uxoxa lowalwa impi yenkululeko.
Ye, igama mbani la, hlala nabesathini la.
Igama elekhaya kwakunguRanka Dukhube, lempini kwakunguDaniel Mazibisane.
Daniel Mazibisane?
Yehe.
Lapha ngihlangana nawe lapha, kungapi la?
Lapha kukongwanyana eBhatanani Village.
Bhatanani Village?
Ye.
Ye, asizwe-ke lapha-ke Mazibisi.
Ye.
Elilwe lamaqini lesithupheni kuthiwa ngubani?
NguRanka Dukhube.
Rankato ku. Isikhalanga lesi. Ye. Wena ke ngiyakubona uhlala la. Uhambeni nempini.
76.
76.
Ngoba ufaka JZT kanje sengkhona.
Kwahamba njalo uthi uzempini wonga.
Nganise Goli. Kwase kuthi elusaka kuma radio sebekhuluma baka Joshua Nkomo. Bethi yeyi bantwana bethu, yeyi ilizwe labokhokho benu liyahamba. Inkosayo ngase ngithi lizwe labokhokho alengeke lihambe, mina ngikhona okungcono ngihambe ngiyokhulula ilizwe labobani labokhokho. Yiko usuka kwami eGoli ayenomngane wami uthiwa uMosi. UMosi wayesebenza komunye umlungu edrayive imoto ehambe yofaka umlungu wakhe emsebenzini. Sasoorganiza ukuthi Mosi, ngoba imoto yakho ide khuphani sina sithathe le moto emlungu sithele ipetrol sihambe le moto leyo
ijoni moto emlungu
ehe siza sifika siyichiya ngapi eGaborone amanje sasayithatha leyo moto sasekade sasiyitrade ebutswana laphana zafika sayimisa imoto kathi imisa imoto sathi hayi lisizele amapholisi amapholisa abathi awu libasa nga sathi hayi sifuna amapholisi hayi bathi ayincingo zabo amaphasa abengena bathi engena amaphasa abathi awu yesi madoda likhala ngani sathi hayi thina singabantu beZimbabwe so sesiyolwela ilizwe lethu imoto le sinayo le nomlungu esebenza umngani wami okwa uMosa manje sesithathi izenzela umango omlula ifoni zomlungu nansi lefuyakhe ifoni nansi base bethi okay hayi beyanike lapho base befonele umlungu mlungu imoto inga bathi hayi imoto isejaradeni evoy bathi hayi imoto aseGaborone hawu njani bathi abathi labo kade ngabanga bathi ngabeZimbabwe bathi bathi baya nga bathi baya elizweni eZambia bathi libanikeze 1000 libatshele ukuthi ma bengavela khonale ma bephila bebuyele futhi kuyeke after 2 weeks base buya bathi madoda lilungise after 3 days siyalithatha selihamba kwabuya ke sesibuya lapha sabona imoto emnyama ele flag phakathi mina ngihlambe sihamba ngemoto peche ntwase siphakathi kumafrema chinyana okungaka hawu madoda lapha sihamba njani ngizo ngenani sibo singena kuloku frema thini bayimbayimbayimbayi zabe ithi losaka ngithi ngiyawuthi ngithola ukuthi sesiyehlisela isaka basuyehlela isaka ngithola ukuthi sokulezinye imoto ezilenyawo ezingapha somavika sesingeniswa phakathi imoto lezazisuka lapha napheche ngeganga ha manje ofika lapho enampundu ngithola abantu ngathi isitukwani abanye ngathi banjani abantu laba awusiyehlisa kanti angikakuboni mina ngamva ngesutu 2 days khona lapho siyesuka khona lapho kwabo kuthiwa sibhaliswa kusuka namhlanje igama lako ngubani ngudaniel masibisana sitsho ngubani ngudaniel masibisana adiya kwelinye ilanga masahleza kuthiwa siyahamba siyohlangabeza unkomo kuthatha abavele bekhona babeyazi kuthiwa kha awuyazi lutho
ya hoy hau hau hai korina hau 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 komando hau
amaphani
hau hau komando hau 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 komando hau hau hai korina hau hau
asiyo tila bangi bakutwa ron yobunyonyo obunye kade bekuthiwa amakomandos obubomvu so akutwa rolo kona pasa
urola phansi wena
urola phansi ubunyenya bulume ukuqala phansi jesuka lapho kule zivazi engulube kwakuthiwa zatshiywa ngabeswapo
ya
bakusuka lapho kwathiwa rolo kona phana yiko lapho kwaphela isuti yami yonke emadekeni engulube ngaphuma ke lapho sengimutsha ingqondo le yayisekhaya ingasekho
siyabonga kakhulu-ke ezothisa sibanda saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo singangeni kusigaba esilandelayo sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane selimemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 kwele South Africa kule mgaba emibili ye-Omicron elefinland namhla libike ukuba selifuna ukungena kumanyano we-NATO loba umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin engakuthakazeleli lokho. Sobe isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko wenziwe manje lobaba mkhulu babe lobola.
Namhla sixoxa ngenhlelo zikaZulu lomnumzana Bonman Khumalo. Isikhulumeli sikabulelani loBhengula wakhethwa umdeni wakuKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi.
Msakazi, ngiyabingelela. Ngaphandle nje kokuthi kuseselabo Youth Day, labo Women's Day, into enkulu lonyaka inkosi efisa ukuthi iyenziwe ibe enkulu yisikhumbuzo senkosi uMzilikazi mhla ka 10 September 2022 emhlahlandlela abantu abalungiselele lonyaka imhlahlandlela 10 September siya ngobunengi bethu kobulawayo imhlahlandlela bayazi abantu is just 17 kilometers away from Ibulawayo. Yilokhu nje okumqoka mhlonishwa ukuza sihlanganisa isizwe isikhumbuzo senkosi uMzilikazi 10 September 2020. Inkosi ke iyacela ukuthi abantu indawana zonke asiqoqane sihlangane khona emhlahlandlela.
Sikhathe kanganani isikhumbuzo lesi baba Khumalo?
Usuku lokudlula emhlabeni kumbe ukukhothama kwesilo sakithi uMzilikazi lubaluleke kakhulu. Ngoba uMzilikazi nguyena msunguli wesizwe sikaMthwakazi. Yilokhu ke usuku lolo lika 10 September 2022 isikhumbuzo senkosi uMzilikazi sibaluleke kakhulu ngoba siyisizwe nje uMthwakazi sabunjwa sakhiwa yileyo nkosi uMzilikazi kaMashobane. Yilokhu kubaluleka kwalolo suku. Yebo mhlonishwa abantu sebengathi ukuthi engani lo bhengula sikaze sibe nezikhumbuzo zakhe kuza kwenziwa lokho kodwa vele lesisizwe umsunguli waso uMzilikazi kaMashobane soke kubaluleke kakhulu ukuthi sihlangane emhlahlandlela ngo 10 September ngoba isizwe simi nje sasungulwa uMzilikazi kaMashobane yikho kubaluleka kwalolo suku. Ngithanda ukusho ukuthi yebo awu inyama yabi ingayami ngabe sishayela ngenyama lolo suku. Sizahlatshwa izinkomo kudliwe njengenjwayelo abantu abeze kuvele nje hayi siyabe sihlabile ngoba vele kuyazila kithi ukuhlangana kungelagazi. Kuyabe kuhlatshiwe ngeqiniso abantu abeze ngobuningi babo kuyadliwa sisukele City Hall izikhathi zazisho uma sokusondela isikhathi. Kodwa ke njengenjwayelo siyagida siyadla inyama iyabe ineng kakhulu.
Valelisa abalaleli Khumalo.
Ngiyabonga kakhulu ithuba ngiphelona. Umbiko usuhambile hayi sizazilandelela ngezinye indlela kodwa umbiko usuhambile bantu bakithi asihlangane emhlahlandlela 10 September 2022 ngiyabonga msakazi.
Hey ngithathele ithuba ukuthi ngibonge uMnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula waphethwa ngumdeni wakoKhumalo uba inkosi yesizwe sikaMthwakazi asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Kodwa manje sikesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Njengensuku zonke kuba kuhleke ukuba sihlangane badlaleli abathandekayo. Sibonga njalo ithuba lelo ukuba sihlangane lapha kulolu hlelo lukavuselela umoya emsakazweni weStudio 7. Namhlanje sizake sikhangele indaba ephathelene lemuli kumbe lomndeni. Ukuthi kanti ilizwi lithini nalabo abantu abahlala ndawonye engingathi mina ubaba lo mama labantwana singalibali ukuthi esintwini sakithi ubaba kuyena ozalayo kuphela kodwa lowo muntu olingana lo muntu onganguyihlo nguyihlo lo muntu olingana lo nyoko nguyoko isintu ke sasigoqa njalo sigoqa njalo abantwana baso ukuthi bakwazi ukuhlonipha abantu abadala. Sizakhangela ke encwadini yezaga isahluko sokuqala sizabala nje amavesi amabili ivesi lesishiyangalombili lelesi shiyangalonye kufundeka kanje. Ndodana yami izwa ulaya ukayihlo ungawushiyi umthetho kanyoko. 9. Ngokuba kuya kuba ngumqhele omuhle wekhanda lakho nemigeqo entanyeni yakho. Lapha ilizwi liqondiswa njengoba likhuluma lithi dodana yami ngendlela yesiqondiso indlela yokutshela lo olaleleyo phela uthi ndodana yami kungatsho uthi mntanami nje njengoba umntwana engaba indodana kumbe abe yindodakazi kodwa ngithanda ukuthi singagxili kakhulu kundodana leyo kodwa sigxile kakhulu ebazalini ubaba lomama okwenza ukuthi ngisho njalo yikuthi ilizwe lakithi kumbe lamanye amazwe kukhanya izinto ziyaguquka enhlalweni lekuphileni kwabantu ngenye indlela akuseyikho lokhu uNkulunkulu akudalela abantu kumbe lesiko lesintu lobuntu eliseseyikho khona kuthiwa wena ndodana umele uzwe ukulaya kukayihlo siphenduke sithi umntwana uza kuzwa nxa ubaba kumbe uyise emlaya umntwana nxa engalaywanga ngabazali kunzima ukuthi abe ngumuntu opheleleyo yebo kambe sizala inyama umoya kodwa ngokunye okukhulu ukuthi labo bantwana esilabo bobaba kasibalayeni bathi lanxa beganga bexhwala besenza khonoku esikubonayo bengahloniphi bengaziphathi benze besazi ukuthi ubaba lomama lokungaba kufuni singakhathali singadinwa ukukhuza abantwana kuthiwa omama ke kumele babe ngabanika umthetho wokuziphatha abantwana bese segumeni ubaba kuthiwa kumela laye umama ngokunika umthetho asibapheni imithetho singalandeli ukuthi kabayezwa bangamahlongandlebe bobaba layani abantwabenu bomama bapheni umthetho ukwenzela ukuthi lina unembeza wenu abe ngohlambululekileyo ukuthi wenzile okumele uwenze asikhulekeni babathixo ingcwele sinika amandla njengabazali kubana thina obaba sila abantwana omama babanike umthetho ukuthi umlando ungazwasala kithi njengabazali engxenye elinye ilanga abantwana labo bangawuthola umsa wokulalela amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungadinwa lokusasa Wezemidlalo uphethwe kungakachayi isikhathi umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders lele-Dynamos namuhla enkundleni ye-Bavafisi Stadium. Iphoso ibikhokhela 1-0. Abalandeli be-Highlanders le-Dynamos bangene enkundleni besola indlela uNompembe abephethe ngayo umdlalo lo. Abalandeli be-Dimbare bazame ukubaleka legedi. Kwezinye injalo indaba, umculi olodumo uDeborah Fraser akasekho. Iphephandaba le isolezwe libika uba uDeborah ubhubhe namhla emini akwaziwa ukuba ubulewe yini. Umculo kaDeborah Fraser uthakazelelwa ngabantu abaningi kwele Zimbabwe sithi kalale ngokuthula. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba ababoleke imali. Kulabanye njalo abathi amabhanga kawabaniki imali. Umculi olodumo uDeborah Fraser kasekho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguGibbs Dube. Sikhumbule ukuthi ekuseni siyabesile uhlelo lwethu ngo-6:30 lingakhohlwa uhlelo lwesiNdebele sijala ukuthi ke siliphakulele elikuthakazelelayo kakhulu njalo lingakhohlwa lokuthi sikuFacebook kuVOA Ndebele kuzobuya ke lingakhohlwa njalo sile website www.voandebele.com siyabonga kakhulu lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.